Umnumzana Clement Vo ufike ngomvulo kuhambo lokwethekelela okwensuku ezilithumi ngenhloso yokuhlolisisa umumo ophathelene lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Lolu hambo ulwenza ngesikhathi eZimbabwe sokuvame izihlakalo zokuthunjwa, ukubotshwa lokutshaywa kwabantu ikakhulu labo abachothoza uhulumeni. Lanxa uVo engasakhuluma ngalentatha lezindaba ngemva kwalomhlangano, umdenda uthi bamthathisele ukuba uhulumende usebenza kumgceki okumenze bamnxuse lequla lakhe ukuzozibonela.
Sibe silomhlangano omhle kakhulu lomeli United Nations sikhangele inguquko kwezama elections, umthetho wama elections lokuthi inotho yelizwe singayichutshisa njani. Sikhangele umthetho omtsha okhona kathesi ophethwe iParliament yeZimbabwe, iZimbabwe Development Agency.
Umudenda uqhubekethe uhulumende ophakathi ukuguqula imithetho ukuze ibe ngekhanga abakwamanye amazwe ukuzotshala imali elizweni.
Sizaqeda umthetho lo ukwenzela ukuthi abafuna ukuzasivakatshela bafake imali zabo khonapha eZimbabwe, kube le nguquko yokuphangisa ukuthi imali lezo zingene masinyane.
Umnumzana Vu ukhangelelwe ukuhlangana labenhlangano ezijeneyo zempilo kuphenyo olukhangele ukuqonga kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu elizweni. Isiphanamandla senhlanganiso ezilela amalungelo oluntu lezokholo umfundisi Angiston Sibanda uthi uVo kumele alungisise akhulumisane nenhlangothi zamacele wonke hatshi icele lilodwa.
Ngokukhangelela kwami sikhangelela ukuthi ke iqiniso lizaphuma, ngoba kulabaningi bethu abajabulela ukuthi iZimbabwe ibe ilokhe ilo isaziwa njengelizwe elilochuku, abajabulela ukuthi kube lama-sanctions eZimbabwe, abajabulela ukuthi abantu bahlupheke ngoba bona bafuna ukuthi babuse ngandlela zonke. So besikholela ukuthi iqini urapatholo uzanelisa ukuthi angakhulumi nabantu bohlangothi olulodwa.
Kunobhala jikelele ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC umnumzana uSalo Siziba uthi uVo kumele aqaphele akutshelwa nguhulumende ngokuthunjwa kwabantu.
Ngokubona kwami eqakathekileyo kubana ke-envoy ye-United Nations fanele izokhangela ikakhulu indaba yokuthengisela, kodwa singakhangeli ngenxa yokuthengisela leyo akuyonto eqakathekileyo eprojekt, kodwa umuntu mayengatshela ngemva kokuthengisela akhona yini amalungelo abantu abayanethengisela okuyinto ukuthi ayisidumo after freedom of assembly ngesilungu, ukuthi ngenxa yokuthi abantu bengathengisela balandele ngoba kuyinto ehluphileyo eZimbabwe.
Ukuthengisa kukaVo eZimbabwe kwenziwa ngesikhathi odokotela bekhalala umsebenzi njalo bekhonona phezu kokunyamalala komunye wabo uDr Peter Magombeyi onakekelwa ukuba uthunjiwe ngempelaviki. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokunyamalala kwamagombeyi. Izolo umphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo utshele intatha lezindaba ukuthi umagombeyi angabe ethunjwe ngabantu abahlose ukungcolisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhede.